ngendlela okulesikopokopo ngayo ezindaweni eZimbabwe zafitha ukuthi amanye ngama hardcore criminals akhitshwayo under the guise yokuthi ngama petty criminals. Kufanele into yakhona ingabi yi-secret isivuka mpunzana nje into ephonga uvukuyenzi ibe yinto ele-consultation with all stakeholders. Siyakwazi ukuthi kulama-organization anjengama-ex-prisoners, associations, kulama-churches that have been involved eku-rehabilitate nama-prisoners. Kube yisivuka mpunzana esizazisula khona kusasa. Ungafica ukuthi labo abadlengulayo, labo ababulala abantu, labo especially akade bevulala abantu ngokusiya kuphikwa kusiya ku-elect bakhitshiwe engazange ngitsho la kubuyise ngitsho le-parliament just as a proposal ukuthi izihlobo zabo labo abakhiphayo uzafica ukuthi yizo ezikhitshiweyo abantu abangabe bengalihlangothi lwenye i-political party ufica ukuthi yibo abakhithiweyo. Umbono ungabe umuhle kodwa injongo
umongameli Mugabe uthi usebenzise amandla awaphiwa ngaphansi kwesisekelo sombuso ukuthi ayenze lokho
kuyakwenzeka lokhu kodwa ngibona isisekelo sombuso esitha ngokulotshwa kwaso kwakufanele kube le recommendation eya kuye yena abe sekwenza lokho. Yiko ingazinjalo ukuthi kuhambe kungabe kungubani omcebisileyo engikwaziyo ukuthi iClemence ngeyinye yezinto ezazimqoka ezikuconstitution entsha ukuthi akufanelanga kuphonguba mahlayana nje ukuthi umongameli welizwe uyaxolela nje abantu. Kufanele kube neyinye ibhodi ebakhona eestablishwa yi-constitution eyiyo emcebisayo ukuthi hayi laba sibone ngani sesibabonile sebefundile sebezisola sebengabaphenduke kakutsha sebengabantu abangabuya benziwe lokho okuthiwa ngesilungu i-reintegration into the society.
Ubona kusenzakalani ngalabo abakhutshiweyo?
Bakhutshelwa udubo. Ungeke wakhipha umuntu ungakwazi ukuthi uza kwenzani. Ukhipha abantu abadala okufanele bebe nemisebenzi, okufanele bebe lusizo ku-society. Yikho-ke uzafica ukuthi wona la macala okungamanye engibathiwa ngama-petty crimes bazawaphinda njalo ngensukana nje ezingadlulanga ezingangaki. Uzafica ukuthi babesebebuyela abanye bakhona besikhangelela ukuthi labo bani uma kuyukuthi bayakhitshwa bangabe beluncedo kusociety bengaphonguba ngabantu abazaphinde engxenye befike bebe yizidakwa besiphinde bephonguba njengabantu inhlekisa nje. Emajele siyazi ukuthi abantu bayafa, siyazi ukuthi kule ndlala emajele. Yikho uhulumende uzama nje ukwehlisa udubo kuye.